Okumqoka kumele sikunanzelele ngodaba lama sanctions izigezwa zenotho lezi yikuthi laso isigodlo seMelika siyehluleka ukuthi sizigeze ngokupheleleyo ekuthini awakho siyavuma ukuthi akhona sibe sesitsho ukuthi abamba obani abamba inhlangothi zamakhampani ziphi kodwa udubo lwawo ama-sanctions abawazi bona ngoba isicathulo sifuthela lo osigqokileyo ama-sanctions lawo ngabe ayengelancedo iphongukuba ngama-sanctions babengasoze bawafake eZimbabwe okwenza ukuthi bebelokhu bewafakile bengawakhiphi yikuthi bayakwazi ukuthi azwisa ubuhlungu ilizwe leZimbabwe njalo angumzamo wokuthi afuqe abantwana beZimbabwe ukuthi bavukele uhulumende lokho yinto esegcekeni bavika kumunwe entweni engavikekiyo ungathatha njengomzekeliso wokuthi amabank eZimbabwe kawafakwa ku-visa system international okunjengokuthi awungeke uthenga into ye-America directly from ibank yalapha ngoba akakuvunyelwa khonokho ngokomthetho wama-sanctions osokusitsho ukuthi umuntu noma efuna into eqakatheke kangakanani kwele America kumbe ezindaweni okusetshenziswa ama-bank e-America la kwamanye amazwe nje awungeke uyithenge leyo nto usuka ekhampanini yakho sokumele udinge abanye abantu abaza kuthengela okuzayenza ukuthi leyo nto idule ibuye sivela kwamanye amazwe into ezikanjalo nje futhi lakho bangakuboni ukuthi yikho okwenzakalayo bayakuvala khonokho so ngabantu abalwisa umkhonomi weZimbabwe ukwenzela ukuthi abantwana beZimbabwe bangasebenzi kungasetshenzwa kuswelakala imisebenzi abantwana beZimbabwe balambe bangalamba babe sebezonda babe sebesilwa lohulumente zibotshaniswa umsila batshisa usiba lwethendele babe sebevika ngomunwe batshaya inja befihla umphini ogavena be-reserve bank abakwazi ukusayina izivumelwano ezinkulu kakhulu eziletha imali elizweni ngokuthi bengabantu ababe bethiwa bakumalista ama-sanctions so thina nje abantwana beZimbabwe lokho sikuzwela ubuhlungu kakhulu njalo okumele abantu bakunanzelele okwenza senze amagala okwenza sikhulume ngalolu daba noma sisize ubuhlungu kathesi sifuthelwe yikuthi sifuna ukuthi lezi zizukulwane ezibuyayo kusasa zivuke zikhule zikwazi ukuthi kulesitha esilwisa ilizwe esake sasithumba abake bathatha abantu abamnyama babenza izigqili abake babathathela abantu abanyama umbuso babusa ngendlela abafuna ngayo yokubandlululo laba bantu bangaphenduka noma yinini besebenzisa noma ziphi indlela so abantu kumele bahlale bekwazi ukuthi silaso isitha esijame emnyango okokuthi nxa abantu bengabambananga nxa abantu bengalalisa inkophe nxa abantu bengaswela ukuhlakanipha bacabange ngezisu ilizwe leZimbabwe liyabuyela ekuhluphekeni kweminyaka neminyaka okwenzakalayo kungakabonakali uzibuse ka-1980 owabuya lebandla elibusayo eleZANU PF lona eligoqela elikababa uMqabuko uNkomo eleZapu
uqhubeke njani umhlangano weconference khona ngapho kobulawayo njalo ngathi kuyini okumqoka okukhulunyiweyo eminye imbiko ithi kulokungazwisisani phakathi kwebandla leZANU PF
Pepetwa angikwanisi ukuthi ngiphawule kabanzi nge-conference ngoba ngingasiyo delegate njalo ngingesuye somlomo webandla okukhuluma ngalokho kodwa engingakutshela khona nje njengelunga lebandla elijabulela okwenzakala emzini wakobulawayo i-conference lay ikuthi ibandla lethu leZANU PF liqhubeka litshengisela ukuthi yilo lodwa ibandla lezombangazwe elilokwenelisa ukwenza umbuthano omkhulu kangaka ukuthi kukhangelisiswe ukuthi imigomo siseko esingathi ngama-policies alokhe ehambisana na lezidingo zabantu ukuthi kuhlaziwe kubone ukuthi into eyathenjiswa kusiwa kukhetho imanifesto le mithetho eyenzwa ngama-ministries ilandela leyo manifesto lalokhu okukhulunywa ngabantu bevela ebantwini phela ngoba ama-delegates e-conference ngabantu abavela ebantwini kusahambisana na kumele kugijinyiswe kuphi kakhulu kumele kuyiwe ngaphi kodwa imisebenzi eyenziwa eZANU PF nje yonke umuntu uyikhangele ukuthi ibandla liyaphambili igiya ithi phambili lokho okukhulunywayo okokuthi kuyalwiwa akuzwanwanwa lokho kwasukela ibandla lisuka lakathesi ungaboni ibandla lingasanyewa lingasakhulunywa Hatshi kutsho ukuthi sokufiwe vele abantu bazahlala bekhuluma into ezingekho ngoba bayafisa ukuthi ngabe kukhona konke khonoko kodwa thina esiphakathi kwebandla leZANU-PF lathi sabe sibala kuma newspaper sibe sesibona ukuthi ngabantu ababe belesizungu babe sebedinga nje ukuthi benze inganekwana ngebandla ngento ezingekho yikho libona ibandla lihlala inqoba nje ukhetho lonke ngomva kokuthi kukhulunywe ezinjengazonezi abantu baze baginqe nje bekhuluma into engekho ebandleni leZANU-PF ngiphakathi mina kuZANU-PF angikakuzwa angikezwa umuntu othi kasilwe lobani kumbe kutheni kodwa engikubonayo ngabantu abatshengisa ukuthi leli yilo lodwa nje ibandla elilekwenelisa ukuthi licuphe ingqondo zabantu abaningi kangaka ukuze ilizwe leZimbabwe lihlonyiswe liye phambili.